Udaba lukamala balihlanga indi-expect ukuthi he can stoop that law ngoba sesikhuluma iqiniso izinto-expect ukuthi ngabe yinto eyenzakala ebantwini abasebenza emamayini kumbe emapulazini not ukuthi kube ngumuntu onjengomalabo onguye okhangele amadali eZimbabwe no luhlazo lo even naye buyele ofisini ukuthi ubuyele ngubani siyakwenzani I think vele even ngaze kuthiwa abuyele naye i-standing yakhe nedignity yakhe sokuvele kuluhlazo kazi lukamagwaba
okunye okuthiwoyo lapha ngamagqwetha akhwezelolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone u-chief justice ebotshwa
umthetho uyambopha kungadileya ukuthi abotshwe ngenxa yokuthi namhla kunalabo abayibabasembusweni kodwa lokhu khona kwakwenzileyo ephila uza kungenela ekoti uzakuvothelwa
kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba
the constitutional right he went to i-supreme court i-supreme court akwazi ukuthi ama-judges e-supreme court bona ngokwayo angama-litigant so the moment you get there yalo Malaba i-situation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe, we're talking about the issue that has been created by Umanaba as a person, as a top jury in Zimbabwe. So, yena ngokwakhe, ukuzazuka amagwaba. And mina, I still insist that was a declarator, and a declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for him to appeal before updating on now how you are granted the law.
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2 solungaphi lolu daba
udalo lolu lusesenkantolo lokho esimelele ukuthi baphendule ngaba bengaphendulanga sathathe elinyinyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinyinyathelo amagqwethana sengiwanikile ama-instructions ngakho-ke asikatholi i-response from labo esakubasayithile okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi ngangiyikhangele indaba liyana angiboni ukuthi bazayiphikisa njani ngoba umthetho kuhlulu usegqekele thina i-approach yethu yathi ukuthi it's not about umalaba yedwa it's about the whole process i-process yangikhona yesithi ikuganga ngakho-ke kumele ukuthi iliswe lemuva thina i-approach yethu kuye ukuthi umthetho oqalise kuphalamente edlulileyo ngeke ukontinue kuye kwenye iphalamente okwenza kwenziwe khona ukuthi kwasokugidinelwa yena u-70 years kalubaba angithi yikho kwasokuvotwa nje yonke into sokuvotwa nje ibe njengoba siyikhona seyigogwane.